Ngiyawubona kodwa ke yabona ukuthi khona kulezi suku ngendaba ze-social media lezi okunye kwangikhona ukuthi ukuvule sibili ukuthi kuyayenzakala elizweni kunzima mthakamama kodwa nxa kwethi lisiqiniso siyabe siphila zima ngoba okunye kwangikhona akuvumeki
manje ngokubona kwakho njengoba besithi imfihlo ezavezwa phambili ilakho ukuthinta umkamongameli welizwe kunye lendodana yakhe ukubona njani wena khona lokho
yeye kungaba liphutha sibili ukuthi kona atholakale elesandla khonapha ngoba nxa engumuntu oyabe efundile sibili wayefuze afunde kuGrace nxa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu singamuzwela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini ngoba xa into esenzakala kufuze ufunde so mnayabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khonapha yikukubona kwami mnumzane
kodwa ngokubona kwakho intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona zayenza umsebenzi ngokuqotho na kumbe singathi zaphosisa ngoba zingavezanga egcekeni ukuthi ekuqaleni ukuthi vele kuhamba njani ubona njani wona umsebenzi wentatheli zindaba lezi
abantu labayana ngibona engathi bayakwazi umsebenzi ukuyivestigeta sibili bayakwazi abantu labana ikwesithi nxa kuliqiniso kungaba liphutha elikhulu kakhulu ngaphandle nxa kule sandla nje esinye kodwa ke njengokwazi kwami labana abantu kukhanya ngathi umsebenzi sibili bayakwazi ngoba nxa sebefuna ukuyenza umsebenzi wabo sizibayenza ngoqotho so ye hayi singakwazi sizabe lokho silandela lathi sibona ukuthi khona lapha kuliqiniso yini ngoba okunye okuningi okuya kusizakala elizweni njengathi sihlale elizweni kakhulu siyabe sikwazi ukuthi lapha liqiniso lapha hayi